ukugijimisana okukhona ekhwadana kumbe okukhona phakathina kwedolobha leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi ekhwadana kuconstituency kade engakapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kuconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadeze amabili inkokhelo ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKhuwadana East, but kungasenani akukaphutshi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokulomsindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, yinto engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bebonisane bese bejengisane ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embonakala ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli, njalo mbonakale kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwane alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwe khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kuyabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathina kwenkokheli ezimbili ezizwe ezifisa ukumela abantu bekhwazana yinto engasihlupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abalesifiso sokumela iKhuwadana, bese kusithi-ke abunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba naba-ke bobabili kube nguthiki lobhanqa, i-consensus yalile, akekho ofuna ukuthi esondele echedele emuva echiyele omunye, bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zingahlala phansi zabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.